singathi khona abantu bayaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ngoba singananzela ukuthi umumo welizwe lawo umakakuhle kodwa-ke i-response yabantu yegood bezizananzela ukuthi ekuqaleni laphana kwakulabantu ababefika mbe 87 ababefuna ibeyili sayenelisa-ke ukuthi sikhiphe imali fone imali engange I think 4,300 ukuthi bonke abantu ababefuna ibeyili ngaleso sikhathi bekhitshwe. So i-response has always been good. Abantu they are willing to help lapha abenelisa khona. Sikhayela khulu ukuthi wona umnotho welizwe awumanga kuhle. Abantu bazama ukuncedisa izihloko laphana lapha kodwa abantu-ke bayanika ngendlela edokozisa kakhulu.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje bakhona abanye abalokho besetheswa amacala. Bakhona yini abavalelweyo?
Bobulawayo akula bantu abavalelweyo ngempela viki kodwa njekuthiwa kwezinye indawo nje ilizwe lonke jikelele kulabantu abafika phose 87 ababothiweyo ngeweekend. Abantu laba-ke kubalisela abantu abaseGwanda, eKadoma, eHarare, eKwekwe, indawo nje ezijiyeneyo emtare ezishabane kulabantu abafikayo I think in total 87 zezethu abanye abantu njalo bachayiwe besuka ku-MP njalo ababethiweyo ngempelaviki bonke abantu zanganaba-ke ilizwe lonke bangafika 87
abaphathisayo isikhwama lesi ngabezimbabwe kuphela yini kumbe bakhona abamanye amazwe abake bephathisa
abantu abaphathisayo isikhwama lesi ngathi ngabantu nje abavela emhlaba wonke jikelele ngoba iyangena imali ivela kwele amelika ivele e-osiya ngaphi so ingathi ngabantu abasuka endaweni ezijiyeneyo asebantu bezimbabwe kuphela so ngabantu nje abavela emhlabeni wonke jikelele.